ukubona kwami kunzima ukuthi bona mina ngikufake ngikukwanise kufite into enzele zabazikhulumayo ngoba umuntu nxa ekhulumile njalo kumele umuntu abe enobufakazi obugcweleyo wayento esifundayo. So nxa umuntu ulaukula ufakazi ukhona ngile themba ukuthi thina inhlanganiso yethu inhlanganiso ekhulisayo ucubungula izinto lezi kulungiswe kuhle. Kodwa into engiyalayo ukuthi nomuntu ona hhayi so abantu ababili bengabulala iphathi enkulu engakenzani uphiyefu hhayi ke ngikwalayo amadoda amaningi babekhona bahamba abanye sebasandulela kodwa yena yasalilokhu imile.
Kodwa kukhanya kuyaqhela okuyinto kwakhona lapha babachuma ngoba omtswangwa laba bengabalweli benkululeko bathi uKasukwere laye sokumele axotshwe kubandla ngoba lilunga le-G40.
Omunye nomunye uyavunyelwa ukukhuluma umbono wakhe nesifiso sakhe. Kodwa thina ibandla lethu lilendlela ecacileyo ekhona ku-constitution yepati ukuthi izinto zihanjiswa njani. So mina lami ngize ngingakwazi ukufisela into angisakufoni ebandleni lethu kodwa phela ayisikuthi yiko okungenzakala kule ndlela.